Ukukhwela kweinflation lokho kutshengisa sobala ukuthi iZimbabwe dollar seligugudeka ngendlela esabisayo kumbe seliswela amandla ngendlela esabisayo ngoba iinflation ithu ukuthi uyabe ule ulama goods amalutwana so ama price ayakhwela yo i meaning ye inflation ukuthi i demand iyabe i high so sithi ukuthi into zangkhona ezokuthengisa ziyazini lutwana yikho i price ikhwela. So ukukhwela lokhu kwe inflation uhambelana lokugudeka kwemali yethu yalapha eZimbabwe, iZimbabwe dollar lapho esibona ukuthi nxa siqhathanisa ama rates especially awe parallel market lapho abantu abathenga imali khona especially ama businesses i-dollar belilahla amandla ngendlela esabisayo.
Njengoba ilizwe livaliwe okwamanje emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus, ubona isilinganiso se-inflation sisiba njani kuyiwa phambili?
Ukuvalwa kwelizwe ngenxa ye coronavirus kuzenza ukuthi inflation ikhwele njalo ngoba sibone ama price ekhwela ngokuphela kwenyanga ephelileyo. So ngibona njengani kuzenza njalo ukuthi kube lama statistics azasitshengisa ukuthi inflation izakhwela njalo nxa esephuma ngenyanga ezayo ngoba uvalwa kwelizwe kwabanga ukuthi abantu bengenzi business, kwabanga ukuthi ama price akhwele, abantu begijimela ukuthi bathengise izinto zabo i-lockdown ingakaqali. So mbona njengani yikho ukuzenza ukuthi i-inflation ikhwele.
Nxa ingaqhubeka iqonga i-inflation kuyabe kuza kutshoni lokho kuzulu weZimbabwe ovele ethwele nzima?
Abantu bazaqhubeka basebunzimeni okwesikhatshana ngoba indaba le inflation kumele ilungiswe ngabakhokheli bomthulincube loba bomnangagwa, kumele bayilungise ngokuba lama economic policies akhuthaza ibusiness, ama economic policies apro poor, ama economic policies are user friendly. Ngokubona kwami akula ama policies lawo khathesi nxa sikhuluma abanye sithi hi dog eat dog affair ngale business. Umuntu oyakhweza intengo ekwazi ukuthi intengo yempuphu kumbe intengo yethukela ekwazi ukuthi uzayifuna leyo thukela. So ngibona njengani sokumele uhlale phansi, abantu bonke bahlale phansi babona ukuthi bengenza njani ukuthi bathayisana amakhanda ukuthi into le ye inflation ilungiswe. Kodwa ebantwini uthi ukuthi sizaqhubeka sisebunzimeni.